So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lami ngibonge uthanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu ngomvulo mhlazi ku 4 Mpandula 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamuhla emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela yokhetho. Silengxoxo lomkhokheli webandla le-MRP uMnumzana Mqondisi Moyo ngokhetho lwedluleyo lapho amalunga ebandla lakhe angatholanga khona isihlalo ngitsho lesisodwa. Kuyini okwenzakalayo?
Asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampeni ngayo.
Umkhokheli webandla le-CCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ubengathulanga igoqe izandla kunsukwana isanda kwedlula, kodwa kukhona akulungisayo ngasese.
Udliwe yena, wadliwa umna wakhe usitamene embari, wadliwa udade wabetshiretsi le. Ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi, abayekele ilizwe libuswe yilowo owinileyo le party yakhe.
Abalandeli bebandla leZANU-PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikucitha isikhathi ngoba uMnangagwa wavotelwa ngabaningi.
Ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili. Ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba uMuhadi nxa ubaba uMuhadi enefunda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukugcotshwa lamhlanje ekuseni emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe umanyano weSADC ngoba kulokukhonona ngempumela. Ngaphakathi kwamalunga eSADC alithumi lasithupha 16 kubikwa kulababili abazise ukuthi baza kuba bekhona emkhosini walamuhla. Laba ngabathi uMongameli Cyril Ramaphosa loMongameli Philippe Nyusi wakwele Mozambique. Enye inkokheli yamazwe alitshumi lane iphe izizathu ezijiyeneyo ezokungaphatheki emkhosini lo. UMongameli Hakainde Hichilema wakwele Zambia nguye umgcinisihlalo ohlangothi lweSADC Troika. Obelukhokhela ukuhlolwa kokhetho ubikwa engasoze abekhona ukubangele ukuthi uhulumende weZimbabwe aphange anquse wake waba ngumongameli uMnumzana Edgar Lunga obesefikile eHarare izolo ntambama. Ivandla le-MRP elalilamalunga angamachumi ayisikhombisa lambili angamakhansila labathathu abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende, kodwa laswela ngitsho lesikhundla esisodwa lithi alisoze lidedele emuva ngodaba lukamthwakazi. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Okokuqala indaba yama-resources, ibandla lethu lilibandla elisustainwa yi-membership yalo. So ke asisenelisanga ukuthola ama-resources ayezasiza sinyakaze sikhampeni ngendlela esasifuna ukukhampeni ngayo. Okwesibili kunengi okwenziwa yizekhi njengorefuri kumbe labo abaphethe kwezokhetho, lathi sinje esasingeke senelisa ukuwuguqula okuphathelane lama-electoral reforms. Uzananzelela ukuthi TMDC ngesikhathi se-Government of National Unity behluleka ukuthi bemake sure ukuthi kuzoba lama electoral reforms ayezayenza ukuthi ukhetho luzalandela loba ngayiphi iminyaka. iZANU-PF isebenzisa yehluleka ukuqilibezela abantu. So ngokunjalo sangena kulolu khetho sikwazi ukuthi kulezinto eziningi ezingalungiswanga kodwa ke okwasincedayo thina njalo yikuthi ibandla lethu lakhankasa ngamandla ezabelweni la kundawana yonke yakomthwakazi litshela abantu nge-self determination agenda lingakhohlwa ukuthi thina ibandla lethu kalikhangelelanga ukuphila liqhubeke likwele Zimbabwe kodwa likhangelele ukuthi likhulule umthwakazi so ke i-awareness campaign yethu iyahamba kahle kakhulu senelisa ke ukuthi abantu umhlaba ubekwazi ukuthi siphethele uphudaba so ngokunjalo hayi asilahli imbeleko ngokufelwa njalo asingeke thina sizijaje kumbe sithi ngenxa yalama elections sehluleka siqhubekela phambili ngokunyakaza kwethu njalo sisebenzele abantu zananzele ukuthi wonke lamabandla kade khona contesta ngama elections kathesi amanye avuke sokulama elections azabuya elala azovuka futhi ngo-2028 sokubuya ama elections eZimbabwe kodwa ke iMRP ihlala ikhona njalo ikhankasa inyakaza ilungisa inhlupho zonke ezihlangana labantu bakomthwakazi kungakho ke sithi hayi asikhali kangako ngoba vele sasingawukhangelelanga alizwile ukuthi iZANU-PF iregile lathi sikhala ngakho lokho ngoba indawo eziningi lalapha kade sifake khona ama candidates ethu asenelisanga ukufaka ama polling agents ngendaba yezimali yona leyo
manje nxa sikhangela elakusasa kuyini elikukhangeleleyo lizancintisa njalo na
ye elakusasa lemthwakazi Republic Party lihle kakhulu babugande ngoba thina vele besingakhangelelanga ukuthi sima ngodaba lwama election udaba lwethu lwedlula kuma elections ikho lizabona ukuthi sibhizi sisebenza kanzima siphusha lokho esikuthi thina international lobbying ukukhuluma lomhlaba ngohlupho lwethu lwakomthwakazi ukuthi hayi sesifuna ukuphuma kwele Zimbabwe sizimele sodwa izananzelela ukuthi kunyanga kaJulayi ithe iphela uJulayi sa announce ukuthi sesiyenelise ukuthola ama signatures angafika 25,000 online lamanye engedlula 15,000 esiwathole through hard copies ama signature lawa sikhangelela ukuthi siwaphanyeke kuma international stakeholders wonke sabhalelayo okuzabonisa ukuthi ngempela abantu bakomthwakazi sebefuna ukuphuma bamele udaba lawo kulenye njalo inhlangano yamazomhlaba esiphendulileyo yarekhoda udaba lethu yazi yasinika i-case reference number yibo ke abasenzisa esadinga nalama signatures sayenelisa ukwaqoqa nje ngenyanga eyodwa bese senelisile ukuqoqa lama signatures online adlula 25,000 then physically adlula 15,000 so lokhu kutshona kubonisa ukuthi udaba lwethu lusezingeni eliphezulu kakhulu ngoba asela ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza leZimbabwe kodwa ke sesile ndaba kakhulu lokudila lezinto ezilokwenza lokuthintana lokuxhumana lomhlaba ngokunjalo ke siyaqhuguzela abalandeli bethu labantu babomthwakazi bonke ukuthi hayi mabangachawa luvalo kusese kukhulu esiza kwenza njalo kungekudala umkhomba ndlela sisabanika ukuthi hayi sesisiya ngapi sesisuka kuleli zinga sesisiya ngapi abantu bakithi esingabacelisa khona sibacele khona ukuthi mabazi thembe njalo bengathemba ukuthi ukhona umuntu ozabuye vela kweindawo ezobalungisela inhlupho esibhekana lazo thina ngokwethu uqobo lwethu ithe sizalungisela lezi nhlupho abanye abantu becabanga ukuthi basazoncedisa uNelson Chamisa le-TRPC yakho ukuthi bekhuphe izana thina siyala sithi hayi inhlupho zethu akulandaba whether izana PF kumbe uNelson Chamisa konke kuyafanana ngoba siqukethwe i-1979 Shona Grand Plan the 14 page review eyabhala izana PF layo i-code TRPX AMDC kanti ehambisana lalokho okwenziwa ngabo CCC so ungazibona ungumuntu wemathebeleleni ucabanga ukuthi wena uzaqala ukukhupha izana ukuze ulungise uhlupho lwakho kuyabonisa ukuthi awuka-understand ukuthi uhlupho lwakho lonke luvelele eHarare kungakho-ke thina siyimthwakazi Republic Party siyabathembisa abantu bakithi abalandeli bethu umthwakazi wonke jikelele ukuthi hayi asibambaneni siyibeni munye siyenelise ukuthi siqhube lo msebenzi ophambi kwethu ukuze inkululeko yethu ibuye kungakudala
alo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla le-MRP umongameli Emerson Mnangagwa uzabusa ukuhlandla lesibili elakugcina nxa engagcotshwa lamuhla umbuzo wokuthi kanti kungani engakhethi omunye wabasekeli bakhe uzavela njalo wayengomunye wabasekeli bakhe umnumzana Kembo Mohadi wasuka esihlalweni kulandela imbiko yokuthi wayesiya emacansini lamakhosikazi amanye amadoda nyakenye ngenyanga kamabasa ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Methuseli Moyo
Ye udaba luka mongameli umsekeli wakhe owesibili andi basebenza bebabili ludaba oluqathekile kakhulu ngoba xa sikhumbula kuvele kuyinjwayelo kumbe kuyitradition ukuthi kube lo vice president ikakhulu owaye kuzaphu kumbe singathi ovela emandebeleni emandebeleni ngisitsho nje zolezi ndawo okuthiwa yimathebeleland loba kuyimhlobo eminingi kodwa sithi imathebeleland bekulobaba umuhadi singakhumbula ubaba umahadi kaxotshwanga waresigna wathiya yena wathi ngendlela indaba ezazihamba ngayo ubone kufanele ukuthi athiye umsebenzi kodwa kaxotshwanga upresident kazafakanga ke omnye umuntu la ekhona phana ukuthi ukuthi kukabili ukuthi ukuthi waye kaka ube ngathola umuntu ongamfaka okwesibili ukuthi ube nga ngathi ukuthi akucabangisise kuhle ukuthi yenze njani ngoba umuhadi ngokubona kwami lelithuba nje upresident ekhethwe kutsha ukuthi afake uvice president wesibili ngibona nxa ngicabangela engambisela ubaba umuhadi nxa ubaba umuhadi enefunda nxa ukuthi uyabe ngafuni njalo usezakhangela ke kwabanye abavela ngapha mbona ukuthi kathesa akusadingeki kakhulu ukuthi umuntu waye kuzabhumbu waye ngapha ozokudingekela kakhulu ukuthi umuntu uvela ngapha emathebeleland ngoba umuntu lwana kumele amele iregion so nxa ukuthi umuhadi akekho uyabe esezakhangela ke kwabanye abakhulu abaphezulu abavela ngapha kungaza ke kuvume ukuthi kuqhubeke isikhathi sonke lesi kungela vice president ovela emathebeleland kuyazokungathiwa ukuthi ngezindlela ukuthi upresident ukuthi kadingakali ngezindlela ukuthi akuqathekanga sokungadala i-statement kumbe inkulumo engayisiyo.
Hello ke ngumnumzana Methusele Moyo ingcwethi ecubungula izombusazwe. Umongameli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa usethule umbiko ngamabona kude sazisa abalandeli bebandla lakhe ukuthi njengenkokheli abathulanga bagoqa izandla kodwa kuningi abakwenzayo ngasese. Uchamisa ubelokhu ethule selokhu kwedlula ukhetho. Uthi umnyaka lo ngokaZulu. Kusenjalo abalandeli bebandla lezanu PF bathi ukudinga ukuthi kwenziwe olunye njalo ukhetho ikucitha isikhathi ngoba umnanga kwavotelwa ngabanengi. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Willard Moyo owakhethwa ukuba ngukansila wesilobela.
Angihambelani lakho, angihambelani lakho laloba ilizwi lami lingelincane elingeke lifake utshintsho olukuthi kungenziwa eyami intando, kodwa alwana ngabe kusenziwa eyami intando, laba bantu they are wasting our precious time, bamotsha isikhathi sabantu beZimbabwe. Ukhetho luhanjiswe kuhle, ivoters roll izeg yathu yayenza igroup yeWhatsApp indawo ngendawo eKwekwe district, yasibiza thina amacandidates amaphathi wonke yathi beyandizothatha ama voters roll. Sakhamba sawaphiwa ama disk ama voters roll. Abe triple C balawo, latha be ZANU PF silawo. I voters roll engahanjiswanga. That was way back ukuthi ma kwakulohlupho i voters roll le wawuhluyibone. Uhlupho lwabo nje ukuthi bacabanga ukuthi as long bedliwe ukhetho luqinibezela. I voters roll saphiwa izek ama disk angkhona i ward nge ward, constituency nge constituency, ama candidates ama MP baphiwa, ama candidates we local government thina ama councillors saphiwa. Saba layo sikampena siyithwele siyisebenza sazo ukuthi umuntu registered ngizibani uregistered endaweni enje ubani uregistered uregistered ku polling station enje njalo so ukhetha ukuthi lwenziwe kutsha ikuwaste isikhathi sabantwana beZimbabwe abalindele ukuthi uhulumende entsha enqobileyo ayiphiwe ithuba isebenzele abantu yakhe ilizwe liye phambili lokuthona sibuyele emuva sisebenza sibuyele emuva sikhuluma ngokhetho isikhathi sonke ngoba kulomuntu ofuna ukuthi abe yipresident president odliweyo asikubonte ungasinceda ngani thina lokho akusincedi ngalutho udliwe yena wadliwa umna wakhe ustamene empire wadliwa udade wabe chiretsi le ibizo lakwabo elithi Chamisa kalila bukhosi abayekele ilizwe libuswe yilo owinileyo le party yakhe silezinto eziningi esifuna ukuzenzela abantu esizi promise abantu usiwestela isikhathe side kathesi efuna ukuthi ngabe kuyaguqulwa ukuthi nguye owinileyo akufi kwenzeka lokho ukhetho luza kwenziwa kutsha njani angawina yena nje wanefuna ukuwina abazadliwa ngaleso sikhathi labo betha kwenziwe kuchuketo kambe ungaba yilizwe lonelo kwehlula sibise America uBiden esewinile uTrump wathena ukhetho liphathwanga kuhlela namuhla lokho bemhlukumeza bathi bona kalunganga kalunganga ngoba wathi urojiwe that America sibuya kithi namhla sisithi yona kasiyenze ukhetho kutsha ukhetho lukhanjiswanga kuhle ngesikhalazo sikaChamisa why labo bengazange balalela uBiden bayenza ukuthi ukhetho kukhona ngale kiwo ngoba bafuna ukusebenzisa laba bantu ukuthi bayenze iregime change asuze sikuvume lokho thina ukhetho solenziwe solwedlule xa yena lohlupho lomhlupho akahambe ekhoti le lobufakazi bakhe lobo ayebona ukuthi amavileven wonke asayinwa ngama agents akhe akhomba mhlopho ukuthi Triple C idliwe iZANU PF yawina kayiphiwe ithuba president kaphiwe ithuba faka icabinet yakhe ibhora lichayo liye phambili sidelive abantu beZimbabwe bathola ama services from ihulumende abayikhethile ngiyabonga kakhulu
lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Willard Moyo owakhethwa kuba ngukansila wesilobola imele wesilobela emele ibandla leZANU PF bekhuluma ecingweni le studio 7 esesilobela okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba lechronicle lilodaba lokuthi kuza kuba lomkhosi wokuthakazelela ugcotshwa kukamongameli Mnangagwa enkundleni yeNational Sports Stadium lamuhla lapho kuza kuba kulabahlabeleli abaningi kusukela ngehola lesithupha 6 PM kuze kuse iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi induna yebhinga uChief Saba usehambise umakanika wemota emthethwandaba ngemva kokuba imota yakhe ayiphiwa nguhulumende efuna ukuthi ilungisiswe ngumakanika lo yacatsha. Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zenu linabalaleli kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Njani hayi siyabonga inyusi namandebele ngamashona sinto inye kakhulu abadala ibababulalilizwe ekhaya loba lati singayanga ukuyavota abadala yiba babulalilizwe ekhaya zwanini lo wedonsa ukuthi ukhuluma njani ambona ukuthi bona labana abantu abasedonsa usiya khona lidonsa yonke liyani usiyali bathakazela ukuthi abantwana babo nxa bevotela iZANU bathakazelela abantu ababo ukuthi bahlale eGoli bengababoni kuthi ukuthi into abayifisayo laba abadala abavotela iZANU ngabe ungumshono ungumkhala ungumhlobo bani ungumvendi uyini ngithi kini badala lirongo yini elenza iZANU ibilokhu ibusa alifuni ukuthi ilizwe lelo libe right lijabulele ukuthi iZANU ibilokhu ibusa ibulala ilizwe badala lina badala lonke lesiDebele lani badala besishoneni nxa lisizwa li-audio ibalwa ngithi lirongo badala lina yini elirongo badala yini elithanda uMnangagwa yini elithanda iZANU ngiyabonga siyasafa thina abantwana lina ligijima likhulumele iZANU yani likhulumele iphathi ezwaye olobubelo nje njengeSouth Africa iSouth Africa ingcono lobubelo lapho esibhoda khona basibulali yini lina lichaze ukuthi uMnangagwa winile iZANU winile kwini khona okukhulumayo wena babo oselokhuzeni osedonsa ahlonipha manje umuntu omdala unxa ukukhulumela iZANU yani ukukhulumela uNkulunkulu ngabe kungcono siyabonga
sanibonani sanibonani lonke ku studio 7 sanibonani nonke bantu bakithi le ncwadi le message ngiqondisa ku president Kabutso Mnangagwa secela bakithi lungisa imigwaqo lungise nje zonke into ezidingekalayo eZimbabwe imigwaqo amakliniki imfundo ibuyele esimeni sayo kuvula amafemu kobulawayo into secela zonke lingazise harare leselilayo iningi bakithi president izama nje ukuthi lungisa izinto zonke ngendlela eqondileyo ngoba ama mistake elawenzayo lezano onke ngicabanga ukuthi uyawazi kahle ngokubuzana so correct amtela yenza ama correction abelungu bebuye abantu besebenza eZimbabwe ukuthi sihlale ngaphandle akusizi bakithi siyacela president zama ukulungisa nokufaka nje abantu ku cabinet yakho kube balance izinto zihambe ngendlela hambe ngendlela lungisa mpela lungisa ube lesibindi lungisa lungisa izinto zihambeka abantu bezimbabwe badinga nje into inhlala kahle angili lawo kodwa ngicela wena president ukuthi onamandla ukwenza konke lokhu isicelo sokuthi lungisa ezimbabwe president nangakho njengomuntu ohamba waleli lizwe ukuthi likhululeke lungisa izinto sezalokuthi wafundela ibuilding whatever izimbabwe yakhiwe mpela ivuke ilizwe elinomnotho ongaka shuwa hayi hayi siyacela siyacela babamnamlanga
ngiyabolisa kustudio 7 khuluma nguthulani ndlovu enkaya kondona usikhobokhobo ngithanda ukuthi kuwe wena babo ufuna ukuba yikhansila yesilobela into oyikhulumayo kayikho nje indaba yakho kayikho akula ntuthuko eyenziwa ngu-emasonini neva noma kuphi nakuphi khonapho uma usuka kobulawayo usiya esilobela umgwaqo wakhona uyawubona ukuthi unjani mina ngikhuluma kanje uba yindawo engizihambayo zonke lezo uyawubona ukuthi unjani umgwaqo wakhona kodwa lethu umnangakho wenza intuthuko yiphi intuthuko efakwe kumnangakho akuna next ake nixole lingaqambeli abantu amanga nibaxolele abantu bakhathele ngamangeni since 1980 until now 2023
Studio 7 linjani hayi siyawuzwa umphupho kaGawule loJoseph nguwe labangani bakho nalokhu umalo wemguza ozinika isibongo sako Khumalo Senior lina badala lina kusukela namhlanje kwazizini nje ukuthi seliphelelwe into elilayo yilapho elizabona khona ukuthi umhlaba unjani ingathi asilitshelanga
Studio 7 linjani wasakazi abahle abathandeka abasakazi bethu sibathandaze silethile indaba ezimnandi noma nje singahlali kahle edlebeni omnanga kwalo kusasa uyabe jikiza muva njengomdlwane loku bamtshayela izandla oRamaphosa singazi ukuthi bamthume washeshe ukubuya la ani balokhu nje bamhalalisela la bele sibambaneni sizwe sinyama seZimbabwe bele sibambaneni sibe yimbumba kungabele shona kungabele ndebele kungabele donga sibe yinto yohani sivumela lenye into yodwa sekhupha umnangagwa ngoba la kuzanyiwa la kuzanyiwa isikepe naso sase-South Africa siyasinga sishona phansi la kumele sivumela into yodwa sabe nisekhupha umnangagwa kuphela ayikho enye into
Studio 7 linjani inkosi ngilela nabaseveni hayi sifuna ukukhuluma nendaba kamnangagwa yabona umnangagwa labantu bakhe laba bafisisa kanti bona bagijimelani vele into abayigijimelayo kuyini njengoba vele usisele ndaba lapha ekhulunywayo ukuthi yena umnangagwa vele ulisela wajontsha vele amavoti kajamisa manje yena nxa kuyukuthi uwinile ugijimelani gijimelani umnangagwa indaba engahambi kancane kancane kumbe uhambe lugege njengofuthu yena ugijimelani umnangagwa siyabacela abantu bezana bengasijwayele abantu bezana bayenze njengabantu
siyabonaskwane
iy'fundo
zabazisasacaba ngenxa yabo futhi
thola nzima ngenxa yabo
umjimbi yasola kakhulu mfokanqumalo ukuthi akurayitanga lokho abakuyenzayo
sendibonani kustudio 7 ya kubizwe ndakithi besithembile ukuthi sisifi izonqoba siyazi ukuthi inqobile futhi njengoba siyazi ukuthi izani ngane ayisisiya kuloni bandle lizokhoniza nokuthi lisuse ehlalweni sikamongameli kube bantu bakithi angazi ukuthi ama-teacher azokhala kuze kube nini lathi sizophila emazweni kuze kube nini abatwabethu basazodubeka la ngobe bebubona ubuzima akubi bantu bakithi kubi kwaze kwabuhlungu ba muZimbabwe yo
gum shelele ye siyabonga abantu bakithi siyabonga yebo ye singalahli ithemba konke kwenzakala ye konke kwenzakala uyadusa khangele ukuthi into izahamba ngalendlela into ikhamba ngendlela ethandwa ngumuntu ayikhonetha na uNkulunkulu soke abantu iqiniso nje liphelele ukuthi ake sikhangeleni ukuthi sisuka ngapi siya ngapi bantu vele amavoti aqalisa ngizokho kudale lokwetshontshwa amavoti ahlatshontshwa ngo-1980 lati savota ngo-1980 so kwaqhubeka ngoba laphana bekufuneka i-one party state ingozi nje singayinanzeleliyo sonke sisuka sesithi hayi singena entweni eyi-one mase sitshayiwe tshaywa ungathi kambe urefuli eyimi kodwa sidlala sonke ucabanga ukuthi uzasurvive kanjani vele kuzaba la mafawuli amaningi esikhala ngawo bantu lapha ithemba sesilifaka ngaphi ukuthi asibambaneni singabambana sibe moya munye into efunekayo ukuthi ekuphileni kwethu sibe ngabantu esibambanayo ma kuthiwa kuyavotwa sithi ma kunobani lobani bani asivoti laba abantu ababe besikhokhela beyenze njengathi betshitshele ukuthi ma kunobani nobani nobani kasivoti njalo futhi into eyayivele ifanele iyenzakale ukuthi bona ilokuzeni izeki liya akukazi ukuthi umntaka Kembo Mohati kuthi umntaka Obed Mpofu kuthi umntaka Didi Masimtasa kuthi uChigumira lo abantu labana bevele bengamaprozana uthi bazaba ngabarefula right vele laphana bekungarefa bekusiyayigcwaliswa nje ukuthi kuthiwa kuvotiwe iZimbabwe bantu fanele you have to believe ukuthi iZimbabwe i-one party state i-Chinese Centang akuvote China nyabo
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ku-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, ucwaningo olusanda kwethulwa oluhlaziya usekelo lwenkokheli yebandla lama-Republicans ezancintisa ukuba ngumongameli welizwe iveze ukuba usekelo lukamnumzana Donald Trump owayengumongameli solukhuphukile lanxa engaphathekanga kungxoxompikiswano yebandla eyenziwe ngeviki edluleyo. Olunye njalo ucwaningo luveza ukuba yena uTrump lomongameli Joe Biden banguchiki lobhanqa. Sixoxe locubungulayo zombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuba baqinisile na abathi uBiden ukhanya engazihluphi ngokukhankasa.
Biden kala primary. UBiden ikhona ezamele ukuthi azazi ungedlula ama primary ama Republican ukuthi yena umuntu ancintisana laye ngubani. Kathesi uBiden uyasihambela phamba khona ekhuluma ngezinto asazenzayo eziphumelelisa ilizwe. Uzayo njengoba abantu balapha becampaigna beattack abanye, attacke bani oyicompetitor yakhe. Akabi lo muntu oncintisana laye, angibona ukuthi ukungakhampeni wakhe ukuthi ubona ngani kuthiwa usewinile. Mina ngibona ngani i-Democratic Party yona ngowayo yodwa iyakhankasa. UBiden angabakwazi ukuthi ukhankasa lo Trump, ukhankasa lo bani, kumbe nguScott, kumbe ngobani. Ikhona ezaqala ukuthi akhampeyini ehamba ekhuluma ngomuntu abancintisanayo. Akala muntu oncintisana laye kathesi. Akusikho futhi ukuthi i-Democratic Party kayilama i-strategy sayo esenzayo njengeparty ukuthi uBiden uzaqalani. Mina angiboni ukuthi abantu kanti bazihluphelani ngoBiden. UBiden uzakhampeyini isikhathi singafiki.
Kubikwa udaba lokuthi umnumzana Joe Biden usekhulile soluvela njalo lolu daba phambilini kokhetho. Ubona ungani ludaba oluzasetshenziswa na ukuthi usegugile abantu bengamvoteli?
Udaba lokuthi uBiden usekhulile iye luyakhulunywa. UTrump yena akakhulanga na ukhulile. Abakhuluma ngokuthi uBiden usekhulile ngobani? I-opposition kumbe i-Democratic Party? Bengabe bekhona abantu be-Democratic Party abakhulumayo, abakhulumela phansi, kodwa abakhulumela phezulu ngokuthi uBiden useluphele ngabantu abancintisana loBiden. I-Republican Party ngoba babona ngani ukuthiwa yinto abangayijikela kuBiden ibambe ngaleso sikhathi ukuthi abantu bangamvoteli besithi ngoba usekhulile. Ye ukukhula ukhulile kodwa angiboni mina ukuthi ukuba beletha lokhani ukuthi usekhulile ngama-Democrats kangawo abakulethayo i-Republican Party, and angiboni ukuthi bengaze bekulethe bayadinga labo indlela yokuthi kathi uBiden singamdlangane. Amboni ukuthi engadliswa yikuthi kuthiwa usekhulile abesedliwa ngu-Trump. UTrump yena kakhulanga. oza ukuthi ancintisane laye lo bemutsha kumbe phakathi laphakathi. Kodwa kuzafuneka ukuthi umuntu onolancintisana laye azitshe ukuthi yena kungani ebona ngani uzakwenza ngcono kulo Biden. Ngoba uBiden la nxa ekhulile ulezinto zakhe ezinhle azenzileyo ezifunwa ngabantu ezibukwa ngabantu. Amboni mina ukuthi ukuluphala kukaBiden yikho kungamdlisa. Angadliwa ye ku-election ngenxa yokuthi ama-Americans bathanda nje ukukhipha upresident, bathanda ukubatshintshatshintsha, kodwa hatshi ngokuthi usemdala.
Hello-ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukugcotshwa lamhlanje emkhosini ofulathelwe ngenye inkokheli yamazwe womanyano we-SADC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo kodwa ntambama ngo-half past 7.